Ngingazi kwamanye ama ground, kwelami i ground lapha ePinga North ngkhona kathesi angaboni uncedo osolukelwa buya luvela kuhulumende lozizonceda abantu ngesikhathi sona lesi COVID-19 asikaboni lutho. In fact nxa kulokuthi kulolutho esingalutsho ukuthi uncedo kade lufuze vele lube luvele lukhona kungela COVID-19 yona leyi asiluboni kalubuyi. Ngemva kwaizolo bensensungwari lapho ke kwaba khona lama floods lapho kade kufuze khona ukuthi uhulumende ngabe uyancedisa abantu bese beqede amalanga amane bebuthene bengelaliyo social distancing yakhona nxa yokuthi bebemelele ukuthi bethole ukudla. Ukudla akubuyanga, akula ngitsho lobapha information ukuthi kuyabuya nini. I-social welfare enika izalukazi lamaxegu labanye abafana lalabo okufuze ukuthi bethole uncedo oluvela kuhulumende kungelani le-COVID. Abanye bagcine ngo-January, abanye lo umnyaka lokhu uqalisile kwamaye amawadi abakaza ke bethole. Ngihambile amawadi amanye agcine ukuthola ngo-February, amanye athona sebelezinyanga ezine. Lapha sikhuluma ngabantu asebelama 65 years kusiya phezulu, ngabantu abangasakwanisi ukuzisebenzela. Kanti vele phakathina kwe-district kutholakele ukuthi izulu belilutshwana umnyaka lo. So okutsho ukuthi okuvela kuhulumende hayi thina kasikakubone, asilakho. Njalo lokho sikumelele nxa kuyabuya siza kuza ukuthi kuyabuya nini.
Umnumzana Ncube uthi bakhangela ama bank accounts abantu basebephuma loluhlu lokuthi ngubani omele athole usizo. Kungaba kwenzakala njani lokhu ngoba abantu abanengi kakhulu abahlala emaphandleni kabalawo lawo ma bank accounts?
Angikwazi ukuthi uNcube yena okwakuqala ukuthatha ngapho ukuthi nxa efuna ukuthi enikeze abantu imali zikaZulu, ngoba imali zikahulumende asomali zikamthuli asomali zezanu, izimali zabantu beZimbabwe. Iparliament yeZimbabwe sikhuluma kanje kathesi kayihlalanga ngoba yasukuma ngemva bokuqalisa kwalomkhuhlane. So ke angikwazi nxa esithi umthuli yena uzakhangela emabhanga ukuthi uyabe siyakhangela obani, ngoba bona sibaziyo phela abala ama-account yibo omthuli labanye abafana laye. Njengoba sitsho mina eBinga lapha abantu abangaba lama-account bayabalwa, bambalwa. Nxa labo bantu bembalwa benjalo nxa kuyathiwa khona yibaba yanikwa imali, asazi ke uZulu omningi ngaphakathina kwemakhaya ongela vele account ukuthi khona yena uzancedakala ngani. So ke ngokubona kwami hayi lokho nje kuzama ukuvala abantu, kwakula lutho oluyabuya luvela kuhulumende lusiyanikwa abantu.
Uhulumende ungamkhuthaza ukuthi eluphathe njani udaba lwabantu abadinga uncedo lolo?
Uhulumende lo esikhuluma ngaye nguhulumende ola madoda labomama abayibo abale mali eningi abayithatha, asazi ukuthi singayithini, but bayitshontsha ngaphakathina kwaleli lizwe. Yibo abalama mine, yibo abalama industry, yibo abadla imali zikahulumende. Abaningi bakhona imali zona lezo bayigcine ngaphandle kwelizwe. Bekungaba kuhle nje ukuthi khona ngaphakathina kwabo laba abagcwele kuhulumende, ngabe bangathatha lezo izimali abazihambisa phandle kwelizwe bezilethe phakathina kwelizwe ukwenza ukuthi zincedise abantu. Kodwa asazi ukuthi lokho singakubona kusenzakala yini, njengoba sibona lezibhedlela bengelandaba. Ngikhuluma kanje seBinga, akula ngitsho lalutho osolukelwa phiwa nguhulumende ezibhedlela zaseBinga lamakliniki okuthi abantu nxa kungaqhamuka lomkhuhlane kwenziwe njani. So ke ngokubona kwami omthuli labanye bakhe ngabahambe bethatha imali ababezihambisa phandle kwelizwe ngama-private jets ababewahaya, imali zibuye zizosebenza ngaphakathina kwelizwe esikhathini esifana lalesi.